uyabona into ehluphayo nansi ama councillors la ayisiki ukuthi kona bangamasela into ezakalayo ikuthi khona bengiyikhuluma namhlanje kuParliament abakade bebona babonile sikhuluma ngendaba ka president umnangagwa into ayikhulumayo ukuthi khona kufuze icorruption iphele uDube esilalo elizweni lapha icorruption isebantwini abadala phezulu khonapho yiko lapho kule corruption khona enkalakatha yibo ababulalilize laba abaphansi laba hayi smoke screen kathesi babochi babophe abantu fair and fine bababopheleni abangaze batshatha abantu bephonga ukuthi khona uyeliyenza i-corruption iphi yangikhona atsho kufuze uqale u-investigate izinto khona uzabophe umuntu usu-investigate liphela akufuzanga ubophe abantu ukwenzela ukuthi khona u-investigate yikuzama ukuthi khona silahleke ingqondo sikhangelane lento ezingelamsebenzi sishiya into ezingelamsebenzi so mina mbona ukubotshwa kwenziwa ama-councillors beku-full council besiyavalelwa kwaphana bebuthwa behanjwa nabo random ezifi ngabantu ababulela abantu akulunganga khonokho nxa befuna ukuthi khona bayenze umsebenzi wabo kuhle bayaqala bayi-investigate abantu babe sebebona ukuthi khona abantu laba balecala bani yikho ukuthi khona bababophe hhayi ukuphonga ubophe abantu mahlayana mina lokho mbona kuyinto embi kakhulu
uhulumende uthi amakhansili akhokhelwa yi-MDC akhohlakele kodwa abanye bathi le yindlela nje yokuhlukuluza amakhansili e-MDC lokudiliza leli bandla wena ukubona njani
mina ukubona kwami lapha ayisiko ukuthi khona ama-councillors or ama-councils sebekhohliwe umsebenzi wabo hhayi into engiyibonayo lapha yikuthi uhulumende ulo mlandu okunikeza ama-local authorities izimali nxa sukuyezwa ibhajeti lokho bagcina ngo-1992 thereabout okunika ama-local authorities imali yokuthi khona imisebenzi ihambe yikho ikansili yayingeke yaba nje lezimangaliso ukuthi khona namhlanje bangavuka sebesisikwanisa ukulungisa imigwaqo khathesi as an example i-city of Harare ifuna $3 million eyokuthi ba-treat imithi eyokuthi khona amanzi abantu bakhwanisa ukunatha amanzi so bayayithatha ngaphi leyo mali ngumlando kahulumende okuthi abanikeze ye yabona nxa udila lezanu ufuze ulimuke ngoba akwaziwa ukuthi khona bazamani enxa yafuna ukufaka ikomishini bayabe seberonkile kudala silahlekile sisemuva siyabe sisilwa sodwa sidethisana khonapha izanu yabe yironga besirongele ukuthi khona singababulala njani abantu labo.